Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi omama abaphila legcikwane lengculaza abakuhlelo lokuthatha amaphilisi okwehlisa leli gcikwane emzimbeni bahlale besiyahlolwa imvukuzane yesibeletho ngoba isibulala abanengi. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi laloba umuntu ezinathela kuhle amaphilisi imvukuzane yomlomo wesibeletho iyabasusela amanqe ngakho kabahlolwe sikhathi sonke.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olwabomama abanatha amaphilisi amagcikwane kuthiwa ngama-ARVs. Lento esibakhanya ibabulala kakhulu kuthiwa cervical cancer oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hhayi akulankinga kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane ukuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operateki.
Uqhubeke ekhuthaza ukuthi labo asebaqeda ukuzala ukuba bakhutshwe isibeletho.
Njengoba kunjalo mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayayikhangelwa lokhu ngezikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube yimvukuzane ngoba imvukuzane iyabe isekutulete. Njalo labo mama sebaqeda ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisesiphume konke lo mlomo waso bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu.
Udokotela Ngwenya uthi imihlobo yemvukuzane yesibeletho miningi kodwa isuka ibe lobudlelwano legcikwane lengculaza ibe isihlasela ngolaka.
Kaningi umkhuhlane wemvukuzane lo omlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papillomavirus. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya kube le mvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagcikwane imvukuzane le ibe isisebenza ke le gcikwana leli le-HIV. Lokhu kubili-ke imvukuzane yakhona ilumatha okwamagama.
EZimbabwe uthi ikhona imithi yokuvikela imvukuzane kodwa ayeneli umuntu wonke.
Kwamanye amazwe abantwana bayahlatshwa ama-vaccine la kuthiwa ngawe human papillomavirus bengakafikisi iminyaka engu-12. Manje lapha akhona ama-vaccine angikhona kodwa ayeneli ukuthi umuntu wonke atsho.
Uqhubeke echasisa ezinye izibonakaliso zemvukuzane le uNgwenya.
Izibonakaliso kwenzakala ukuthi kwesi sikhathi ungizwa lutho usiza udokotela sekudlile kudala ngaphansi suyasiwopha igazi. Okani ngomama kuvanga ukuthi umuntu angahlangana lobaba emacansini kukhanya umuntu usebleeder. Akumelanga umuntu ablide ngayihlangana lobaba. Yiyo into ekhanya masinya okokuqala.
Kodwa uthi zikhona indlela zokwelapha imvukuzane le.
Imithi yangkhona imvukuzane kumele ilatshwe nxa isaqalisa iyaye siyayi-operator umuntu asile kuhle. Nxa yokuthi sihambe kakhulu ihanjiswa ku-radio therapy.
Umkhokheli welinye lamacele awe-MDC unkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumvukuzane yebele wasungula inhlanganiso ekhankasela imfundiso yokulimukisa ngemvukuzane yebele kanye lokwehliswa kwentengo yokuyelapha.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu-1,958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yikensa. Sakhankasela ukuthi ikensa kwi-treatment yangkhona ichiphe phela.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithethe imphefumulo yabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Imvukuzane umlomo wesibeletho yona ibikwa sekuyiyo ekhokhelayo ekuthatheni imphefumulo yabesifazana abakuhlelo lwe-art therapy. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labobaba, abantwana, amantombazana labafana. Abantu sebekhuthazwa ukuyahlolwa kungela mbadalo ezibhedlela zakoBulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.